kwenye hanyu so far kuma polls ama wenza yu hanyu paite mwia nani yopezu ama demokrata kanya atakafu kila kuti hawe mwio za basi kisenda inyotisa na Trump mwa 2020 koto mwenye hanyu kufi kutu edwi kutu wanti wakangi lama polls la zisi yue angaba yu azaba ime ipo kona sisiya towards the election njagosayo. So kodwa ke inufight une chance njengoba wasifunda so Obama umsekeli ka Obama Obama wenza kuhle isikhathi sakhe engumongameli njalo kubo bonke laba abanqintisayo so far kuphathamare ma-Democrats I think baningi kakhulu and I think uBiden ukhane nguye ephuma kuhle ngoba i-experience yakhe ekusebenzeni kusukela engusenator ekusebenzeni kwakhe engu-vice president njalo he was a senior senator actually ekusenate laphana so experience yakhe ikhanye ngani yenza ama-democrats angani amthakazelela ama-democrats izwa ila mandla abuzayo ubana uBiden ingaba yilo ithemba labo lokuthi bakhiphe uTrump esikhundleni lapho sokuba ngumongameli.
Kodwa sambona unkosikazi Hillary Clinton layo owasebenza lo wayengumongameli umnumzana Barack Obama kodwa wanqotshwa ngumnumzana Trump. Ubone ngani oka Obama lokhe kunceda yini kumbe sokwedlula?
Ngibona lokho kunceda ikakhulu ngathesi njengoba ekusuka kwa-Obama kwangena uTrump. UTrump wabuya le ndlela yakhe itshiyeneyo kakhulu lesijayeleyo njengomongameli. Abantu abaningi sebekhanuka umongameli owenza izinto ngendlela abayijayeleyo yakhona ekwenziwa nguTrump. So kulabanye abathi xa ukhuluma lapha hawu sesikhanuka u-Obama bathi ithuba lihlaba nalo lo Obama. So uHillary into engitshaluze ukubona kwami wakuphangisa ukudelela uTrump ukuthi halo ngizamnqoba kwenza kwakhe akula muntu ongamamukela njengomongameli. So wamdelela kokokucala kwesibili uHillary wayezinto zakhe la ezazingakhanyi kuhle zama-emails lokho kuthile emnika icala ngawo. So ke konke lokhu mbanekuka futhi uHillary acinge luza njalo wehluleka ukuthi akwanise ukukhankasa kubantu nabancane i-youth young people kwangani wabeka labo. So wagcine eluza kodwa kuBiden boni ngani ingalokhu hambele ko-Obama abantu okhe besenqondeni zabo ukuphumelela kwenza ilizwe u-Obama ekhona everything was steady everything was normal boni ngani yikho abazayolokhu bekukhangela ko-Biden njalo.
Bakhona abanye asabekhonane ngaye umnumzana Biden abesifazane abathi wayebasondelela kumbe engababambi kuhle
kule ndaba ikakhulileyo ukuthi wayebamba abangomama kodwa-ke kuphangisile ukuphuma kwinto kwangikhona kungayikhathanga and leyo wayenza kuhle indaba khona waxolisa kakhulu kubomama labo ukuthi hhayi ngaka ngicaba ukuthi ngiyaliduduza kumbe ngiyayikuthaba nje ngani ngelezinye ingqondo kanye ngizicabangela ungani so far kengani kusokungani kuyaphika lokho angikhole ukuthi ungaba into engamhlupha phambili konke lokhu kuzakuya ngokuthi yena inxa ephendula amacala abavumbululayo yabe bephendula esithini kodwa wakathi esimbona ngathi uyaxolisa ukuthi hayi ngangingakwazi sengizatshintsha ukwenza kwani.